ibandla le-MDC labunjwa libunjwe nabantwana baseZimbabwe. Njalo nxa sikhuluma ngodaba le-tribalism, kulabantu abafayo akhangelelene eRwanda. Impi yeRwanda yokubulala abantu yayingasompi yokuthi ngiyombangazwe. Yayiludaba ukuthi kulabanye abakhuluma indimi ezingafanani nabanye. So kababulawa ngoba kabafunakali. Njalo nxa sikhangela njalo sithi, into le-alliance asidingi ukuthi lo umhlobo kanye. Esikudingayo yikuthi abantwana baseZimbabwe sibakhipha njani kulolu dubo. So kamboni ukuthi tribalism isingena njani. Nxa kukuthi kule ndawo lapho kungazwanani khona, yikho kulamabhodrumu. Akuhlalenini phansi ukuthi yebo naye senza lokhu, kodwa thina sikhutshwe yilokhu. Nxa sesizavika ngokuthi mina ngesiNdebele nto ngecwene, akusoze kusebenze ngokuduba kalukhethi ukuthi umhlobo bani.
Bakhona abathi uTsvangirai wenza iphutha elikhulu lapha ngokubona ngani uMakhupe labantu besiNdebeleni bayaziqakathekisa ngoba kabavumelani laye kudaba lokubunjwa komanyano ozancintisana leZANU-PF kukhetho oluzayo.
Hayi, into ekhona kanti siqalise nini ukuthi uma sicubungula into esingavumelani nazo sesihambe kumaphepha lapho. Uqalise nini? Umama Makhupu uyakwazi ukuthi nxa kulento ezinjalo kumele kwenziweni. Mina kengidanise ukuthi olwethu esadeni sesidlalela emaphepheni, sesitshelana izinto emaphepheni, into engasesasingayenzi ukuthi lanxa usola, nxa use emhlanganisweni nethi ngabe semsebenzini wawuse emhlanganisweni, kule migoqo kumele uyilandele. Imigoqo lena nxa ungayilandeli, nxa usuzathuthuma kuba nzima thina ke ukuthi simphendule, ngoba kakusikho lapho esikhuluma khona into zethu zasenza. Nxa yena sebona ukuthi ukukhuluma emaphepheni kokuzasebenza kasanelisi ukuphendula, ngoba yena ngokwakhe asikamzwisisi ukuthi kanti ivele into ayifunayo yiphi, njalo ufuna ukuthi ilungiswe njani.
Kodwa ngimvikele uMakhupe khonapho, yena kakakhulumi lutho ngalolu daba emaphepheni, uyalo kukhuluma.
Yikho ngokutho ukuthi nxa ezothuma emaphepheni anikhathesi ukuthi khona wena lizwe ngabantu ebulenjini lapho ukuthi uMakhupe lo Tsvangirai kakulanto enhle. So yena nxa eyinkokeli yethu, nathi maze yinkokeli engu-vice president wethu, sesithembe ukuthi baza kuyahlangana bobabili kumbe lalabo nalaba abeza khona kababeza be-alliance, bahlalisane phansi batshelane lapho ababona khona ukuthi akuhambanga kuhle, balungise kahle.